umbiko lo njalo uyasimangalisa ngoba obesokusenzakala kuleli lizwe akula umgwaqo wodwa kulizwe elizweni laseZimbabwe eduzane ledolobho lapho ungafica khona abantu beziqumbi begengisa imali. Ngilethemba nxa besithi babophe 100 leyo ngabantu maybe abesigodlesi sodwa. Njalo umbuzo okhona yikuthi osiphatheleni yibo abagcina imali kumbe osiphatheleni imbilaphi? Because okwenza ukuthi ilizwe lisele imali ngosiphatheleni kumbe ngohulumeni into okwesibili ubusithi ungangena kubosiphatheleni ubasiqebele ama-US dollars amatsha ubasiqebele amabhundi amatsha athelelayo la imali zonezo ngokwazi thina ngendlela esisebenza ngayo amabhanga zimali ezazidonakala amabhanga kuphela hayi khona emgwaqeni ngoba imali emgwaqeni lapha omunye uyamnika uyajikijeka esikhwameni omunye uyanye ufake ezicathulweni omunye uyamnika uyagoqagoqa afake elendini abophi so ziyabe ezithwabheni ezingcolile. So izanu labomagunji kayi-RDZ lominista uMthuli Ncube bangazi badlala ngengqondo zabantwana baseZimbabwe sesidine uqanjelwa amanga osiphatheleni bathunywa ngubani ngoba kathesi abakwenzayo babamba abantwana bathiyingcitela zangkhona abazaziyo bona.
Ukhuluma ngokuthi osiphatheleni bengaba beyimbilaphi, isilonda kahle kahle singaphi?
Isilonda sise-RBZ ngoba ibhanga lelizwe elikhulu eliyilo olumele libone ukuthi umnotho welizwe uhamba njani, eliyilo okumele ligcine igolide elizakwenza ukuthi liphathise ilizwe uma sezingena edubeni akukho konoko. Njalo izimali zonezo ezicwazimula ezithelelayo ziphuma i-RBZ ezifuna ubakwazi ukuthi umakhipha ngubani. Yebona ye sibonile ingwalo ezibhaliweyo sokuxotshwa uzibane kwaxotshwa uzibane i-RBZ kwabuya ama-newspaper sesibonise kuthengisa ipikita yendlu yomuna lo oxotshiweyo. Hhayi bo asidingi imvilaphi, imvilaphi singaze siye laphi isilonda kasipholi. Thina sithi labe lisithengise bona lona bona laba ngumatemba sifuna amabrima khomo omathuma enomathuma ona bakhona apha i-RBZ ankulumeni.
Ubona babe-RBZ okhuluma ngabo sibonile kumiswa abanye babo umsebenzi abane kunsukwana esanda kwedlula. Sesingabona yini kusiba lobubelo kundaba zokutshintshwa kwemali ngaphandle komthetho?
Ngingaba yimihlola leyo. Umnangaguthe entshontshela umgabi emkhiphi ekuhlaleni ukuthi abe ngumongameli. Wasitshela lapho wathi ubanika amaviki ayisithupha laba abakhipha imali eyakwamanye amanje ama-US dollar lawo bawahambisa kwamanye amazwe ngabayilethe leyo mali. Sonke sathaya umpululu ukuthi ha sokuzaba lo mehluko akulalo yedwa kuzokufikela namuhla esamzwayo ukuthi wakhipha lezo zimali wahambisa emakoti wasuka lapho wayejela akulo yedwa. Kwathiwa nangu-Ntshombo bamdobha uTshombo bayamvalela. Kwathiwa ubanje le mali engamamiliyoni anjani anjani wahamba ekoti uTshombo wahlala jele mbitana bamkhipha kwabe kuthiwa bhesi kungaphi namuhla kwaphelela emoyeni. Sesidiniwe ngamanga lapha bazama ukuthi bapholise izinhliziyo zabantwana baseZimbabwe becabanga ukuthi sebelungisa akula nto enjalo. Bafuna ukuthi sike silikhohlwe ngokuthi thina balithi sithi kabaphume ngamanga akula nto ezaphuma. Ukasikhwele wabeya lapha kwathiwa nangu sebotshiwe sezihayo nangu zahasa ona namapilita sibili ebhakiza nkosi akakho ngikhaya kathesi ekhomba ngowaphakathi uTshombo ngekhaya ukhomba ngowaphakathi kathi manje labo okuzababopha laba bamangalisani bona labele babhalile